sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza.
Kube khona ukuhamba kwamaphoyisa abebheke izitolo zabantu abangenamaphepha.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni.
Okusho ukuthi sesilabantu ama-representatives esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwana, osokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikiyo.
Ibandla ZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza.
Sesiredi kabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. ZeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza. Izolo kulemfanekiso kamabona kude ebithunyelwana emafonini itshengisa abenhlanganiso ethiwa South Africa First ixhasana lamapholisa ukususa abantu bokuza endaweni zabo edolobheni leTefontein. Kubikwa lezi zehlakalo zenzakale endaweni ezijiyeneyo ezigoqela leSoweto. Siqoqe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrika esihlala kwele South Africa, eAfrica Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Okwenzakala eTafelfontein sithole nje kakhulukazi ukuthi kube khona ukuhamba kwamaphoyisa abebheke izitolo zabantu abangenamaphepha, befuna njalo nabantu abahleli ezindlini okungekho emthethweni kumbe bengenawo amaphepha namalungelo ukuba kwela South Africa. Sikubone ukuqala endaweni ezinjengabo Eldorado Park, lapho iqembu elezepolitiki elibizwa ngePatriotic Alliance elanqoba khona. Ngakho liqala ukuhamba lithi sesahamba sathembisa abantu ngesikhathi sekhetho ukuthi abantu bokuza abahlala lapha ngokungekho emthethweni sifuna baphume bahambe. Ngakho sibone beqala lokho, so siyabona ukuthi ngemva kwalokho indawo eziningi nazo ziye zalandelela nabo Rosetten Dab ukuthi bazingenele emphakathini behamba bexotsha kumbe belwisana kumbe bebopha abantu bokuza abahleli okungekho emthethweni.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza, i-xenophobia, kuyenzakala yini? Ngoba sizwa sokule nhlanganiso ezimbalwa ezingani ziyakhuthaza khona lokho. Unjani umu?
Indaba yokulwa ngokohlanga kumbe inketha bechabi ukuthi abantu ababukuza kabafunekile iyenzakala yona. Kodwa kufuneke sizwisise ukuthi ngesinye isikhathi kulokukhalaza kwabantu ukuthi abantu abangenawo amaphepha namalungelo okuba eSouth Africa kufanele bangahlali babe khona. Kungumthetho lokalikhi lizwe elifuna abantu abangenamaphepha okuba selizweni ukuthi bahlale bekhona. Ngakho siyakuthola ukuthi kukhona lapho esithola abantu besilwa ngokusemthethweni ukuthi cha, sikhathele ngabantu abahlala kuleli lizwe abangahlala bengokungekho emthethweni njalo bayenza ubugebengu kungabi nendlela kubathola ngoba imniningwane ayikho ndawana thize lapha kuhulumeni okwenza kube nzima ukuthi nabantu abenza lobo bugebengu babanjwe. So kufanele ukuthi sifukanise phakathi kwabantu abafuna ukubona iSouth Africa ihlala abantu abahlala khona ngokusemthethweni nalabo abanenzondo jikelele eyabantu bokuza abangafuni nje umuntu wokuza. Akhona amaqembu amabili wonke lawa khona.
Mazwi bani ongawachiyela izizalwane zeZimbabwe esezidlela evalweni ngokubona imfanekiso kamabona kude lokuzwa ukuthi kukhona okwenzakalayo? Bengathatha manyathelo bani? njani ukuthi bazibuthole bengekho engozini yokuxotshaniswa ngabantu beSouth Africa.
Isixwayiso sethu ngesokuthi abantu abahlale bephephile. Makunendawo lapha bezwa khona ngoba kunamaphepha azulazulayo akhankasayo anxusa abantu ukuthi bayohlasela abantu bokuza okuthiwa ngabo Operation Dudula lapho kuzobe kuxoshwa khona abantu bokuza. Siyaqhuqhuzela izizalwane zeZimbabwe ukuthi zisuke kulezo zindawo. Lezi zindaweni ezingathi zinokuphepha nokuthula ngoba isimo sikhomba sobala ukuthi nalabo abanezincwadi sebengahle bahlaselwe kanye nalabo abangenazincwadi. Ngakho isimo kasimanga kahle kanti njalo nohulumeni asimboni ephakama okwanele ukuthi avikele amalungelo abantu bokuza labo abahleli kulelizwe ngokusemthethweni kumbe noma bengekho emthethweni okusemthethweni kodwa akakufanelanga ukuthi abantu bazenzele bathathe umthetho bawufake esandleni sabo bagcine bebulala abantu. Uhulumeni kasimboni esenza okwanele ukuthi labo ababulala abantu bokuza bahambe enkantolo baboshwe. Kungakho sithi isimo kasanga siyakhuthaza abantu ukuthi baziqaphe zonke lezi zindawo lapho kunodlame khona bazixwaye bakuthi bahlale lapho basuke kwezinsuku ezithize bahlale lapho kuphephe khona ngoba isimo asimanga kahle eqinisweni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele
inkonzo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Isigaba sakoBulawayo yiso esihambela muva ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili alengxenye 254,000 ababhalisele ukuvota, silandelwe ngeseMatabeleland South esile 259,000. Kuzobuya iMatabeleland North yona elabantu abangu 335,000. Lokhu kutsho ukuthi izabelo lezi zilakho ukuqunyelwa indawo zabameli bedalela eParliamente lakumakhansili amaconstituencies. Isikhulumeli somanyano weEkhaya Vote 2023, inhlanganiso ekhuthaza ukubhalisela ukuvota, umnumzana Nkosikhona David uthi abantu kumele baphume bayibhalisa ngobuningi lapho sokuqutshwa uhlelo lwemobile voter registration olokungena ebantwini iziphathamandla zeZEC ngenyanga ezayo kanye lakunyanga kamabasa.
Lokhu kuyethusa kakhulu njalo kusinika umlando ikakhulu njengeEkhaya Vote ngoba inani elincane kakhulu kuma registered voters iBulawayo, kulandelwa iMatabeleland South, kulandele iMatabeleland North. Okuthi ukuthi umsebenzi weEkhaya yikho lapho esigxile khona. So sifisa ukuthi siqoqisane labazali sibonisane ukuthi singathini ukuthi abantu baregister ukuvota ngoba lokhu kuthi ukuthi sesizabuswa ngabantu abangekho ku region. Lokho kuthi ukuthi endaweni njengakoBulawayo kulama constituents angu 12 seyagcina sengu 9. Okuthi ukuthi siya silabantu ama representatives ethe siwathumayo ukuthi ayesimele eParliament abe lonke besiba malutshana. Usokuzathi ku increase esingathi marginalization esivele sikiyo. So kuthi ukuthi kuqathekile ukuthi ngabe siya register ngobuningi sibe kwazi ukuthi simentene ungibe si increase ama seats ethe silawo eParliament kwezo ukuthi sithuma abantu abazasimela njalo begoqe imithetho ezasincedisa njengabantu. Lokhu futhi ngigcizelele njalo ngithi i-resource distribution ikakhulu ku-national fiscals ibakhayela kakhulu inani enjengayo naleyo yokuvota ukuthi ho endaweni enje kule mali engaka, kula bantu abangaka so singafaka imali engaka. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikukhayele futhi ukuthi even into ezinjengabo service delivery ziya-affectwa kakhulu ngenani labantu abarejistileyo ukuvota. So nje eKhaya Vote kuleli viki kusukusela kusasa kuzoke fika Friday sabe singena kuma communities lapha koBulawayo sixoxisana nabazali ikakhulu endaweni lapho ade kungela ama MPs khona okuzaba lama by elections. Sixoxisana ngoba mhla ka 1 February kusiya mhla ka 28 February kuzaba le mobile reputation please esikufisa ukuthi laba semaphandleni lawo bephatheke kunhlelo zwalezi zokubhalisa ukuvota. Sikhuthazane eKhaya Vote sithi kuqalise ekhaya, asikhulumeni ngendawo zokuvota sisekhaya.
Kuyini ongakukhuthaza abantu beMatabeleland laba koBulawayo abalakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yokuthi balutshwana ababhalisele ukuvota?
Engakukhuthaza abantu ukuthi asiregistreni ukuvota njalo sivote ngoba kaningi abantu basibuza ukuthi singavota kuyatshintshani singavota kuzathini kodwa emfisi ukuthi sikhangelisise sikukhangelisise ukuthi khona nxa singavotanga kumbe nxa singaregistranga ukuvota izabelo zethu ziyaqunywa kutsho ukuthi vele siyachaza sesinganasikho eZimbabwe njalo sesikhangela ukuthi i-resource distribution kukhangelwa abantu ukuthi bavote njani bese sikhangela futhi service delivery lapho esihlala khona thina emathebeleleni khona lapho kungaba semath north kungaba semath south kumbe kungaba sekobulawayo khona la yizinkinga ezikhona zona lezo kumele ukuthi siqondane lazo njengezakhamizi siyenze i-decision yokuthi hayi siza participate esikufundile iminyaka yonke le edlulile sikufundile kodwa into yokuqala kumele siyenze ukuthi asiribhalise nini siyevota
umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi owe ekhaya vote 2023
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota Sivotele inkonzo
Asambeni madoda
siyovota Sivotele
ibandla lezanu PF lithi lizavota izihlalo zonke ezizancintiswa kukhetho lwamabuy elections ngenyanga kaMbimbitho ibandla lezanu PF livame ukunqoba kukhetho lwamabuy elections Kuza kuba lokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente angamachumi phose amathathu 28 lamakansila edlula ikhulu 106 kukhetho lwamabuy elections siqoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ibandla lethu elezanu PF lihleli lingena ebantwini ngezikhathi zonke lifuna ukubana liyenze izinto ezizabisa inhlala ngcono ebantwini nanga-ke ama-by election asebuya asesondela thina njengebandla lethu elezanu PF sizimisele njalo siyenza amalungiselelo wonke okubana sikwanise ukubana sifake abantu abazasimela kulowo mncintiswano wamabuy election siyakwazi ubana i-history yasitshela ukuthi vele asikaze sinqotshwe kuma-buy election ngoba siyabuya sikankase singene ebantwini sibatshengise ukubana iphutha debelenzile ileli basebelungisisa-ke khonapha kuma-buy election sokungena abantu bebandla lethu elezanu PF
manje ngokubona kwakho ubona ungani ibandla lezanu PF lilakho ukuthatha na izihlalo eziningi kuma-buy elections azayo kuzigaba zonke zelizwe
abantu abaningi ezindaweni eziningi lapho kulama-buy election khona kukakhulu emadorobheni lapha koBulawayo laseHarare omtare lendawo ezitshiyenetshiyeneyo kungananzelela sekule 21 years belokhu befake i-MDC ezihlalweni zona leziyana manje nxa usukhangeleke ukonakala osukwenzakele kakhulu kakhulu emadorobheni naba khangena imigwaqo isifile abantu amanzi abawazi aphuma empompini amasuweji ageleza indawo zonke konke lokwana kutshengisa ukubana abantu kade bebafaka bebabisela bebafaka bebabisela ezikhundleni lezi zokwangabokhansela kumbe MP ngabantu abangabambanga kuhle udaba lokuthuthukisa izindawo zabo lezi so konokwana sesibabonisa abantu sibatshengisa ukubana hhayi libazamile kwehlule phendukani ngapha ekhaya silungise ubone-ke ubona kuyaba le ngqubela phambili enkulu kangakanani ngakho-ke hhayi sizimisele sesiredi ngabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ube khuluma ecingweni lestudio 7 ekwaBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota Sivotele inkonzo
Asambeni madoda
siyovota Sivotele inkonzo
Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo
lolu gatsha luthi njalo kulabantu ababanjwe leli gciwane le-coronavirus abangamakhulu afika phose amane 382. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 ngabesigaba seMashonaland East, kulandele abesigaba seManicaland abangamashumi phose ayisithupha 59. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 bazinkulungwane ezifika phose ezine 3961.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi abafaka amabhakani okukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi asebhonjwa ngabantu abangaziwayo kwakuvele kungekho emthethweni ukufaka la mabhakani. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lithi owayengunkosikazi kamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uqulekile phandle komthethwandaba izolo eHarare. Umbayiwa ubesemthethwandaba ethoniswa icala lokufuna ukuzitshadisa yena umkakhe uChiwenga elele esibhedlela egula engazi icebo likambayiwa, kodwa yena umbayiwa uyalilandula lelicala. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyeze likangqwaqwane litshaye izwekazi le-North America latshiya inkulungwane zabantu zicitshelwe amandla kagetsi njalo zingenelisi ukuvakatshelana. Iinkulungwane zendizamtshina zehlulekile ukuphapha zisuka kwele Melika ngenxa yomqando lo owesnow. Amapolisa kwele India abophe umfundisi kumbe imonk eyokholo lwesiHindu ekhuthaze ukubulawa kwabantu abokholo lwesiMuslim abahlala kwele India. Amapolisa athi uyathi Nasingana Giri wakhuluma amazwi la emhlanganweni owenziwa nyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani lapho bantu benkosi? Kuyakubona sivili kwenzeke izolo elininyawo kuthi imali bazidlela abakhulu. Sazi ukuthi kuzabheda ngani. Sambeni ku-2023 sibone okuza kwenzakala ngoba sokuthumathi lokhu ilizwe liyangabula abantu bephila. Cela amathiwa kuyayizwa amabandla wonke abambana kuthi into nje ihulumende khona kuphela singadinga ukugabula abasudayo. Izingane ziyahlanga nesingqondo siwonini kanti usegcekeni kukhanya nje kuyini okuhluphayo.
Yebo yebo yebo, ku-Studio 7 labalaleli. Ye hayi, ngiyajabula kakhulu lami ma umlayezo wami lowu ungavulwa abantwana beZimbabwe bawusho. Ye thina sifisa ukuthola umuntu ongasikhokelela elizweni lethu siqhubekele phambili lathi kwanisa ukuthola imisebenzi kwelakithi. Kodwa amabandla afana lala agcwele ukudlala afana leleli likamonzoreleli kumbe yena umonzore ngegcwele ukudlala but ngizabala konke ngoba wafakwa ngabantu be-MDCT ukuthi abe ngupresident webandla lelo. Lapha la ehluleka ukuthi ngupresident lapha ngcono libisele umakhumbe la. Umuntu lo vele kala sifiso sokuthi ilizwe ibandlaleni likhokhele ilizwe ngoba vele ungalalela inkulumo zakhe ungakhangela lokwenza kwakhe la ngendlela elivumelana abakhokheli be-MDCT abavumelana ngayo asonto elingamvumela litsho ukuthi uMonzora uthesiza ngena kukhetho CMDC Alliance linalikwazi ukuthi li-MDCT libe selivuma kona lokho. Seliqothela abantu ke lo muntu lo. Seliqothela abalandeli benu bebadlala eMDCT lo muntu. Lanxa ke bese lesifisa ukuthi sizame ukukhetha lona ebadlala eMDCT. But as long lithethe umuntu ogulayo lamfaka phambili ukuthi ngiyenza sikhokelela. Obviously mazomela inatha amaphilisi uzahlala phansi, manje ngadlalanga phansi sokumele akhohle lokuthi siya ngapi ngapha kunguye simlandelayo sithi asikhokelela. Hayi bantu beMDC Alliance beMDCT njengoba selingabantu beMDC Alliance ngenxa kaMonzora futhi hayi zamani ukudinga umuntu ozakhokela ibandlaleli. Hayi ngoba uMonzora hayi yakugula lo muntu lo.
Yes, sanibona sanibona nokustudio 7 ninjani? Sibonge Gibbs Dube indaweni sethulela zona. Ngiyadumala kakhulu into eyenzakala esidakeni plaza lasesidakeni ngoDisember bekumhla ka 22 ekusembeni lapha eNyama Endlovu e-police station. Adibana namadoda ayeluhlupho lwendaba eplaza leyana eyindoda leyana yathi ngugumbo inabasebenzi bayo ngokuthi kade beyovuna izitshalo belimile lapha eplaza. Waboshwa nabasebenzi bakhe nalo ubhuti wemkhashi bethatha ukuthi bezothatha izilimo bezise kumarket. Waboshwa balala lapha ngavuka nami ngibuyela kusasa kwakhona. Ngabathola mpela indaba yakhona iloke isiphansi phezulu balala khona lapho kokuthi bake bathobana namaphoyisa ensukwini ezedlule. So ngizwa ndumala ukuthi umuntu ozathi ene-full document eyokuthi ona eplaza kuzobuya umuntu wezana uPF obhet mpofu ezovala abantu emaplazini nabo kokuthi balimile lezilimo zikhona. Angazi abantu bakithi sebabanjani abasenawo unembeza kuyangilimaza singabantu bakithi sihlukumazane ngale ndlela. Angazi ukuthi independence le yavotelwa izanu PF yiphi ngoba abantu bakithi abasenakho ukuthula osokukhona sokuba kuhlukunyezwa ngamapholisa kumbe kuhlukunyezwa izanu PF. Ngiyabonga sengathi le message ngafunda kodwa ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi uma bezavalela abantu eplazini labo nokuthi ungananzeleli uObhedi Mpofu amaplazi akhe aqala from Nyama Endlovu uzuye fika eWhite kanti kasuthi ngani kaneli ngani ngalokho onakho okhulumayo ngoGilbert Gala eTsholotsho. Ngiyabonga.
Awusalubonani salubonani kustudio 7 okhulumayo uJay Moyo. Ngingajabula le audio uma ingafundwa. Siyacela khona ngapho ukuthi like lisikhulumele lo Monzora ukuthi engazoyenza njengelast born elizweni. Kuyaphazamisa labantu akade bemlandela linake ukuthi umuntu lo nguye olihluphekisayo. Nawe sefuna ukungena ngegama elithi Alliance. Kuhamba njani ngokwakho kweTC lo? Kucela kame kancane angazophazamisa. Engazokuthi siyakholisa amailizwe lihlupheka kanjalo.
Salibonani bahlobo, salibonani. Hayi, ixolisa ukungena kumbe kangivunyelwa kumbe ngivunyelwe. Sathi ngokusendelwa le namba kwathiwa ngintsha e-Studio 7 ngaphuma kuleyana ngangena kuleyi. Manje kangisatholi inews ezihlobo zami. Mani ngabe liyangizwa bo-admini bengicela limbisele kuleyana. Sekumnyama ngisazwa ngempilo yasekhaya. Limbisele kuleyana ukwenzela ukuthi ngikwazi ukuthola lami inews. Ngiyazibonga ngokuzithoba bakithi. Xolise mabe kungafanela ngangena.
Ye, sanibonani ku-Studio 7 lonke basakazi. Hey, ayi ngiyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo lo. Kodwa ke hey sihlala sinombuzo odwa nje kakhulu namhlanje ngifuna ukukhulumela phezulu kweMthwakazi Republic. Ukuthi iMthwakazi Republic mayithi yona ayisangeni kuma elections, ama by elections wonke nje ama elections yona ithi ayisangeni yona. Ngicela ukuthi iMthwakazi Republic yona kahle kahle iyini, ifuna ukwenzani? Ngoba into yonke le njongo yabo ma ukuthi aba contest kuma elections kushuthi vele ayikho total ngoba ma bona befuthi noma bafuna ukufaka imithetho ukuthi bacela ukuthi kuqunyizwe noma kwenzweni bamele bekwenzi belama member of parliament belama councillors bela yonke lento. So bona abantu bazabe we are from Norway beclaim izinto bethi bayiparty noma bayini. Ngicela nje khona abo beke make khona abamthwakazi ke bengichasisele nje khona lapho. Ngiyabonga kakhulu ngusidumo lapho eJohannesburg.
Hayi khona hapo ayithina siyaphila sinandi indaba zenu siyakhulisa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden unanze ikhefu leMartin Luther King Jr. izolo ngokukhuthaza uZulu weleMelika ukuthi agcwalisise umsebenzi owathiwa nguKing okulwela amalungelo oluntu agoqela ilungelo lokuvota kwabantu abensundu. UBiden usole ibandla eliphikisayo lama-Republicans esithi libumba imithetho ejonge ukuvimba abantu abamnyama ukuvota. ngakho uthe abantu kumele babambane benqabele limthetho. Amalunga emuli ka King wona ekhokhelwa indodana yakhe uMartin Luther King Jr. III atshengisele ezitaladeni eWashington DC esithi iPhalamende kumele yethule umthetho oqakathekileyo wokuphatheka kwabensundu leminye imihlobo elabantu abalutshwana kunhlelo zokuvota i-Voting Rights Legislation. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
Ama-states amaningi aliqakathekisa ngoba uMartin Luther King wayemelele wonke muntu oyi-minority ngendaba ze-voting rights, civil rights, le-human rights. Siyabona ukuthi futhi uthi umfundisi uMartin Luther King wayecabanga ukuthi by this time yathesi ngawuthiwa abantu abamnyama, abantu abangama-Hispanic, lama-Latino, lama-minority everywhere in the world, ngawuthiwa ama-rights abo aqakathekiswa. But siyabona ukuthi 2022, 17 January, lokhe kuyinkinga. Siyabona futhi ukuthi ku-Senate sibona ama-Democrats wona angeniswa ngabantu abamnyama in Georgia, le-Michigan, lama-states ayengathiwa ayesehluleka ukuwinwa ngama-Democrats, abantu abamnyama came through for them. So esikubonayo okwakathesi yikuthi ama-politician, whether is Republican or Democrats, badinga abantu abamnyama during the voting time, but ukuthi bafake ama-legislation or ama-policies ancedise abantu abamnyama, ngoba i-poverty sibona ukuthi yiyo ehlupha abantu abamnyama, health facilities, imsebenzi, lokuholiswa kwezimali sibona ngathiwa kulama-disparities le-judicial system. So yinto yeleyi ebuhlungu ngendaba ezazilwelwa ngumnumzana Martin Luther King ngesikhathi sakhe.
Alubana ephila, ubona ngani beya kuthini ngemithetho elethwa ngama-Republicans, ama-Democrats athi ijonge ukwenqabela abantu abamnyama lamanye ama-minorities ukuthi benelise ukuvota ngobunengi, kanye lendlela nje abantu abamnyama abalokhe bephathwa ngayo?
We hope ukuthi abantu abayimajority abelungu they will reconsider ama-stances abo ngendaba ze-voting rights, ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bethu abamnyama in a lot of states ukuvota lama-voting rights have been the pillar of our communities. Abantu bakufela lokho, abantu lokhe belwela the right to vote. So ngithi mina ngawuthiwa ubaba umfundisi uMartin Luther King ephila lakathesi, he would not be happy with the events that have taken place.
UMnumzana Tim Muringayi ucubungula ezombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza, ikakhulu abavela eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisela ukuvota ezabelweni zemaNdebeleni. Ibandla leZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.